eZimbabwe limanyana lamanye amazwe ngolwesibili ukujabulela ilanga lokuzala kukaJesu leKhisimusi. Imole zivame ukuthi zihlangane ngaleli langa ziphane izipho, kudliwe ziswele emlonyeni kunathwe, kudokhekhe bathengele izigqoko ezintsha. Kodwa lonyaka iningi lithi iKhisimusi izafana lamanye nje amalanga. UNkosazana Salani Ncube weStezi uthi lonyaka babhekane lendlala embi kakhulu.
Sekunzimeni indlala ikhona, uthola kuja kubuya inhlelo ukuthi akuncedise abantu abadala, uthole ukhola abatsho iy'lokhu zeningi kuli obedi, uthole ugogo uhamba ngodondolobazi kahol uze ukuzisa usizo. Okubangela khonokho yibo ababekhethe ukuthi bhala nini abantu, sobona sebezikhethelana ngobungani.
UMnumzana Moli Khumalo oyelumene uthi umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu.
Okwenzakaleyo ku-2018 ngizakukhumbula engasoze ngakukhohlwa yikuma kabi kwelizwe, ukuswelakala kwe-fuel elizweni, okuyinto embi kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi into zethu eziningi vele ziyabe zifuna ukuthi zitransport ngomgwaqo.
UNkosikazi Sibonge Nkosi Sibanda wesibhula uthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo ubajiye betshaywa ngamakhanda.
Noma abasithi ukuzincedisa nemazi ezivulekwayo, into zangifuna zidura ukuthi kuzithande. Uyathenga iflower nge-$4 kafiyithenga siyi-$7 vele kunzima ukuthi omama bengazifisa ngani ukuthi bangabamba ngabile kunzima. Imali esikolo ziyakhwela amasuku zonke, awulanto ezinanza zikhoda ngasabe esikolo ngazo imali zangona kube njani xakuma ngekholo ngasiza ngakumbi esingesikho lapho.
UMnumzana Brighton Narwentalale uthi ilanga leKhisimusi lonaka lizedlula njengawo wonke amalanga ngoba iningi labantu lingelamali.
Lonyaka womile, mina nami ngusomabhizimusi nje, umuntu ozibonela ukhandakhandayo izinqolo oyenzayo konke, kodwa imali akudli lalo nyaka. So sikhangele nje ukuthi avelele iChristmas Day kubhayisa kuphela, vele akula lutho.
Iningi lezakhamizi litho kubadanisayo yikuthi inkokheli abazikhethayo bezombusazwe kazisafiki ukuzokuza izikhalazo zabo. UNkosazana Agnes Mbangeni oyeGwanda North uthi abakazi bembona ummeli wabo edalela ephalamende selokhu bavotayo.
Waye safuna ukukhethwa uyasithembise ayiphasi ngephezulu athi yena ngizabuya ngilenzile, ngakubabuya sibi yena lo MP esaphethe samthinda yena. Wabuya kojoko konke wafisa abantu behawula besiza ngapha, wathi hayi ngizabuya asizange sithinde. Kungendlela khathesi lokhu savotayo emehleni wethu kasimazi.
Ngaphandle kokusilela kokudla okunye okunakho ukuswelakala kulikhisimusi ngamanamnede kanye lotshwala khona okungasatholakali ezitolo nemabhawa. UMnumzana Gabriel Moyo oyemawane uthi kuyadingeka ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale phansi lomkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukuze lakusasa libe ngcono.
Okokuthi ngomnyaka ozayo nxa kungaba lokhu kunje so, hayi hayi, ilizwe mbona livalwa leli ngoba abantu bathwele nzima. Yona iKhisimusi ukuthi siyayidla njani, even labo abantu bonaba abanasitshwala emabhawa kakula lutho, akula tshwala. Izinto ziyadura, thele sikhangelele ukuthi aluba yena lo ndoda osibusayo engayishisa ingqondo yakhe, noma kungumfana lowo ahlale laye phansi babonisane ukuthi kanti bangalungisa njani umnotho ukuze abantu babe right, abantu balungelwe.
IKhisimusi yalonyaka iza ngesikhathi odokotela bekhalale imisebenzi, lababalisi bethengisela besithi bafuna ukuholiswa ngedola leMelika. Ukuthilela kwemali emabhanga kanye namafutha ezimoto emagalajini kuqhubekela phambili lanxa uhulumende phethe sithi uyalungisa lolu hlupho. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngi-Albert Ncube.